ayisikho ke sasikuvumelane sasithe khona akukhangele konke nje sabuya sanika nje umzekeliso we-convention 131 ekhuluma ngama minimum wages i-convention ye-ILO ethi nxa lisetha ama-minimum wages likhangela impilo yezisebenzi lemuli zabo ibisisithi bese likhangela nje lokuthi umnotho welizwe umi njani. Kodwa nxa sesibala lokhu kuphuma ke emaphepheni ungani hhayi kukhangele uluhlu olulodwa olwe-production kuphela alusakhangeli-ke ukuthi imuli ukuze ikwanise ukuphila ifanele ithole imali engakanani. Kungani kuyasimangalisa sesibhalileke sibhalela ke uhulumende sisithi asichasisele ukuthi kungaba liqiniso elingakanani lokhu esikubalayo kumaphephandaba.
Engaliphendula uhulumende esithi yebo elikubalayo kuqondile elikhangelela ukuthatha amanyathelo bani?
Sile ndlela eziningi esingazenza. Sile tripartite negotiating forum ikho lapha esizake sike sihlale phansi lohulumende. Sile lapha esingakhambisa khona izindaba zethu nxa singavumelani, nxa uhulumende engaze ayamukela ke i-concept ye-social dialogue.